Kulandela ukutshengisela okubekhona ngeviki ephelileyo, iziphathamandla zikahulumende zithi konke lokhu kungahlaliseki elizweni kubangelwa ngamazwe angentshonalanga agoqela ele France, ele Melika kanye lawo enhlanganiso ye-European Union. Ekhuluma le-Studio 7, umeli we-France kuleli, umnumzana Laurent de la Hosse, uthi imbiko le yikudinga ingxabano kuphela kodwa ayilaqiniso. Njalo labo abatsho njalo bazama ukucatsha ngomunwe bebalekela inhlupho zabo ngokuzethesa omakhelwane.
These accusations are absolutely ridiculous. This is absolutely
umlandu lo engiwetheswayo olaqiniswe ngisho. Ngithanda ukuwalandula wonke lawo amacala. Ayisikho engikulandekuleli. Ngilapha ukusekela ilizwe leZimbabwe kanye lezizalwane zakuleli. Engikukhuthazayo yikuthi uhulumeni akhangelisise indaba yodlakela kuzizalwane oluphume kumifanekiso ebesiyibona ebulenjini.
Udela Hoss uthi kungumsebenzi wakhe ukuba sebulenjini ngoba kumele azi okwenzakala elizweni ukuze abe lakho ukuxwayisa uhulumende wakhe okuyikho okwenza xoxisane labantu abachiyeneyo kuleli. Ethi kunje nguye okhokhele imizamo yokuthi umphathintambo wezemali eZimbabwe ahlangane labosomabhizinisi beFrance kuxoxiswane ngokuvuselela lokuthuthukisa inotho yelizwe ngoba ujonge ukuzakwakha kuleli haji ukubhidliza.
The week before these events, I was in Paris with Minister Chinamasa.
Yes, I andulele udlakela lolo ngangisebizweni lami eFrance nomphathintambo wezemali umnumzana Chinamasa silemihlangano lohulumende wami kanye namankampani labosomabhizinisi bakithi sibonisana ukuthi bangaphathisa njani kunotho yakuleli. Selokhu ngeza kuleli ngisebenza katalala ukukhuthaza osomabhizinisi beFrance ukuletha imali kuleli.
Olwela amalungelo oluntu, umfundisi Hussein Svanda uthi akungadingwa abathakathi phandle ngoba okuyikho ukukhathaza uZulu wakuleli ukuze atshengisele yikungaziphathi kuhle kwenkokheli kanye lezinqumo eziletha ubuyanga elizweni. Ukukhomba abokuza kuthiwe yibo abathothozela uZulu uthi yikungahloniphi imbono yezizalwane zakuleli eziyizo eziyikhothayo mile imbenge.
Abantu abala kuhle ezindlini. Okwesibili, uhulumende wayetshela abantu ukuthi kuzaba le msebenzi engabe isedlula i-2 million. Leyo msebenzi ayikho, okukhona indlala kuphela. Okwesithathu, njalo siyabona ukuthi uhulumende umise ukungena kwezinto elizweni. Abantu abaningi bebephila ngokuya woda izinto eSouth Africa bebuye bezothengisa. Ngenxa yokuthi uhulumende usekuvalile lokho, abantu abaningi abasela ndlela yokwenza imali sokule ndlala.
EleZimbabwe libhekane lokutshengisela lokungahlaliseki elizweni kumaviki aphelileyo kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezigoqela okwenzakale eBeitbridge ngenxa yokuvinjwa kokungena kwempahla elizweni ezivela ezansi Afrika ezinjengokudla, ukutshengisela kwabezimota ezithwala uZulu bekhonona ngesiphathu samapholisa kanye lokungayi emsebenzini ngolwesithathu oludluleyo. Kuliviki kulabaququzela ukuthi abantu bangayi emsebenzini kusasa langolwesine kuthi abesifazana bebandla le-Movement for Democratic Change kamnumzana Morgan Tsvangirai bathi uZulu atshengisele kumkhankaso wokutshaya imbiza ngomgqibelo ekhalaza ngendlala esingene kuZulu. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.